sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu bekhomishini ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatshelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enjesesose.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali nguhulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizagcidwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ngoba uMnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali yamafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ine 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu bekhomishini ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iTimpachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC uMnumzana Sifas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iTimpachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iTimpachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli walenhlanganiso uMnumzana Belon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade ngayarejistranga ku-ejesi and kuba lula ngoba sizathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela thi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste ukuvota sibancedisa futhi ukuhamba besiyavota siphinde sibalede futhi esikole. isikolo ngoba yindlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinekisa khona kube lula ukuthi sebenzise ama-students ukuvota. And so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njengeyuni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi kabakabhalisela ukuvota, lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abaresistanga. Into esiyenzayo ukuthi labalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshele ukuthi bangaresistanga ukuvota ofunayo, ofisayo, bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempela viki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshele ukuthi asihlangane endaweni enje ukuthi babuthane khonapho, bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayoresiste ukuvota, siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusukuma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota. Njalo futhi uma bengazwisisi ukuthi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sithi vele silama-SRC ama-students amaningi awuyiyoni yeso asebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipate kuhlelo lwekhetho lwezemizwa.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lowo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje. So
Hello-ke, ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini eZimbabwe National Students Union iZinasu, obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes-Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana labo-Bhilitane le-South Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament, supervisor abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko, yiyo kuthiwa yi-propaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition, yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee, yiyo umaqhuzu we-Parliament.
iyo ekeli mbeto ilogu busa logu kacha abantu abasebenze parliament kubuye parliamentary legal committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke zenzakale parliament kaziqhamuli kazephuli constitution ye Zimbabwe yini uma sokusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza oversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge ministry of education kule portfolio ministry of justice kule portfolio. Iko ke kuphinde kube lama chief whip. Sinabe CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pelangamvura eMthai, eManikale. Iko ka mesithi thina kuya supervisor ngamanga. Izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Iko lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako sethengisile usebenza lezano sezama ukusigcoba amafutha ezinyinyama yembuzi singayidlanga singathi ngesindebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye ngalokho ke thina ama chief people wonke ayahlala ku rules and orders committee asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inyayizana madlizulu asinandelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzora uMonzora uzagadi imota yebenze esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama candidates namafichani sithi uMonzora sejayela ukudla ngobuqili liqili ndini kodwa kuzaphela kambe kungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacithwa phambili amadala bathi okungapheli kuyahlolwa lingayengwa uMonzora ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga amahlaba ezulu
Alathi siyabonga lawo ke ngamazi omsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke kuopposition kuyaba lama opposition parties amaningi amanye elamasitsi amaningi amanye elamasitsi amalutshwane uzathola ukuthi njenge parliament yeZimbabwe iopposition kule MDC UMDC alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu khathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa ese parliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa i parliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo inkatha iyabi la ma parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC yobusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisifika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC opposition siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzora ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC alliance ECCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba nguMonzora abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amanengi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba iopposition asikho ukuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kwekhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali ama fuel ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abanengi yiyo epha u member o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza kanjani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministry lalale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ashiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Tsamisa, utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emgcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni lesi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Baba zesitudio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe muti ngicela ukubuza kumadoda akhe ithangu 4
kawule wokuqala
uJoseph Chuma uMalaki Nkomo noMangaliso Ndlovu ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasematoko yibo ababekuphikisa ubaba Mangaliso Ndlovu wakuphikisa lokho wathi kukhona kungamanga bokubonakala abantu sebekhuzekekhulile impahla kwedaba zabo bebonakale betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqama owatshaya wanqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapholisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalwe umcandla ama-registration bayabiza labantu osisa ama-registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi nokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibaba asinawo amapholisa avikela ama-citizens sinamapholisa wezanu PF yikho sibona namanje labantu abantu bengeke babotshwe ungakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be Triple C ngabe sikhuluma namanje basemajele ene ngabe baphiwa la mabheyili njengoba sibona kwenzeka kubo Oscar Oscar babezivikela lala ngabantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sika Mo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna ukuchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi Oscar babotshwa ngiyabona
salibonani basakazi nabalandeli be-Studio 7 okhulumayo lona uVusani umfoka Khumalo ise-Cosmos Lit eJohannesburg kwele-South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engike ngathi ngisizwa i-news zibalwa futhi njengakhona lokhu singabalaleli ngezwa enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enyuzini nje eveza ukuthi wayekuyothiyezana kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuba uzivezile igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesitimezano esiyaziyo kwazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo fried ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth ezanu PF sithunywa ukuthi siyehlaya abantu abantu sasebashaya kwehluleka ukwenza islogani sibashaya bengenzanga lento sisidla imbuzi zabantu which is zanu PF system kodwa-ke baba uGawuli lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho sibashaya abantu wayekancane bethunyelwe ibandla lezanu so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangelanini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi boBelief Gawuli nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe why bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubala into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawayo athi yena bayanikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile iZanu PF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kweZanu PF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe eZanu PF but ngizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi wathi elapho kokula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sizabizwa ngabantu bezanu PF konke lokhu bantu abadala iZanu PF kuchayindiwe siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu bezanu PF vele isabelo lisenazo abantu kanti bathandi lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izanu le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izanu ingahumana ukuthi umnanga kwaulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwaubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngumnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kathe soluphambili kodwa ubaba lolokhu ekhuluma esithi yena abantu abezanu balungile njalo bayenza into abayazi ayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu olulutho lapho ezimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacabanga ukuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezanu abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebelokhu eqamba amanga yenalo ubaba angimazi libizo lakhe lesitshona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi ezimbabwe angazi ukuthi ma Studio 7 singenzani ngoba izanu iyayenza isitayela sayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo Job Scala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba lecala lakhona alikho abezanu nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamuhla angikwazi ukuthi kathi vele izanu vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi nokuthi kumbe unkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izanu bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano so a sokusinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje ngihlupha ngobaba lonoko ephethe iqamba amanga evikele izano ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 salibonani izihlobo zami salibonani bathathele bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona azimnandi siyazizwa ngeziqiniso ukuthi abazondiqiniso yilaba abagawulela abazondiqiniso labothumela abazondiqiniso hayi thina sizazijabulela lezi ndaba hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bekibelele ngeqiniso ukuthi bengene eqinisweni ha kunzima into yabo yonke lokhu yasundela phansi kuze kuyegcina ukuthi njalo yena lowo mnanga kwabathonga naye uzophuma ngesigubogubo njengoba abakwenza umgabo kathethi uthi yena ugawule uthi yena ye umgabo wayengayenzi kahle wayenzi kuhle wayeyisikhathi sona songuya emsupport wayesupport umgabo too much wayesenza njengakho kwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini efoundeni hayi amboni ukuthi ule ntule enhliziyo amboni ngibone ukuthi inhliziyo yakhe amboni ukuthi into le nhliziyo sile ecabanga hayi ethi ngikhulume ngibona uma ngubona ukuthi kodwa ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni imali umuntu lo wazi sakwazi ukukhuluma uyachamanda kuphela uchamanda njengomntwana omncane yabonga wande shapu komo danki
alabo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umomo economy oqinile kathesa umomo economy oqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele kuhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakocitshe ukuthi hayi umomo economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yaba phethe intambo in terms of business yaba on ama-business isikhathi esiningi bakhweza konke bethatha i-advantage ye-oil e-Russia bethatha i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisa lezi thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So ikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhlixizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa.
Impahla ezitolo bezikeza zagcina sezi ama-shelves akhanya ngani sesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathese hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto ziimportwa zivele emazweni so yikho nje ade kubangela lokho kodwa kathesi nxa ugenga lemashelfini hhayi sokukhanya sokusiba sokurayithi sibe soku-almost normal. Into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu nyabona engani lokhu sasilela ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho okungani kade kusasilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu. ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi ezinanga ama-Republicans edonsele emuva bapasa i-health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo eziphathane le mithi ama-hearing lokuzana equipment.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.